So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 11 mpalakazi 2023 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje
siyabonga ukukhululwa kuka baba ongarivume. Ngibona ukuqakathekile ukuthi indaba zonke ezilethwa umthethwandaba kube namagqwetha amaningi njalo esingathi ngesilungu ama-appeals avunyelwe ukwenzela ukuthi umuntu angahlali umnyaka wonke esejele.
Idalele High Court seyikhulule umnumzana Jacob Ngarivume lanxa wayegwetshwe ukuhlala ejele kweminyaka emithathu ngomthethwandaba kamantshi eHarare.
Siyananzelela ubana abantu abaningi kakhulukhulu bavame ukusukumela phezulu nxa kulukhetho olwe-general harmonized election olugoqela umongameli, u-MP lamakhansela. So ukhetho lwama-by-election vele amanamba abantu abavotayo abamalutshwane.
Lokhu kuludaba egudwini ukhetho lwama-by-elections olukhutshwe ngempelaviki, okube lapho abantu abangaphumanga ngobunengi ukuyavota kobulawela kwezinye indawo zeZimbabwe. Ezinye zezakhamizi zasedethe esabelweni samathebelele North zisele zingelamizi ngemva kokuhlaselwa ingozi yezulu lesiphepho ebelilo laka olubi eline ilanga lonke ladalwa umonakalo omkhulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Idalele High Court selikhulule umnumzana Jacob Ngarivume lanxa wayegwetshwe ukuhlala ejele kweminyaka emithathu ngomthethwandaba kamantshi eHarare ngemva kokumthola elecala lokuthothozela odlakela ngomnyaka ka-2020. Igqwetha likaNgarivume uSkwica Mfundo Lavumo Maduku uthi idalele High Court lithi umantshi uFeres Chakanyuka wehluleka wenza iphutha wapha isigwebo esingaqondanga ngoba abachuchisi kabazange bebone ngeqiniso ukuba nguye owaphanyeka enkundleni yeTwitter umbiko wokuthotshozela udlakela. Idalele High Court lithi akwaziwa ukuba ngubani umnikazi wekhasi leli elisenkundleni ye-X eyayisaziwa ngokuthi Twitter. UNgarivume ubesevalelwe okwenyanga eziyisithiyangalombili 8. Akwaziwa ukuba uNgarivume uza kwenzana esephume entilongweni. Ukuhlaziyela ludaba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Siyabonga ukukhululwa kuka baba uNgarivume. Ngibona kuqakathekile ukuthi indaba zonke ezilethwa kumthethwandaba kube lamagqwetha amaningi njalo esingathi ngesilungu ama-appeals avunyelwe ukwenzela ukuthi umuntu angahlali umnyaka wonke esejele. Kube sokuphuma ngale kugcineni ukuthi hayi bekuphanjanisiwe, ambonani kuba nzima khonapho. Ngakho siyathemba ukuba kube izifundo zokuthi indaba ezinje kumele ukuthi zichukwe sibili kuze kuphume emceke ukuthi umuntu unolecala umbekalalo.
Ye, manje sikhangele mfundisi lapha siyabona ukuthi ye konoko kuyokuthi umuntu uyabemelwa ngamagqwetha nxa kuyikuthi esenza ama-appeals onalawa. Kambe umuntu kazana nje engakwenelisa yini lokho?
Lokhu kutshengisa njalo ukuthi ebantwini abampofu abangalamali kuyadingakala ukuthi kube le nhlanganiso eziningi zamagqwetha ezikwanisa ukumela abantu emthethwandaba nxa kuthiwa kube lo daba. Akwenzela ukuthi indaba yomuntu lo ichukwe kuhle, engagcine siyejele yena evele engawonanga lutho. Kuqakathekile lokho.
Umfundisi uSeni Sibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance oxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7 ecingweni ekobulawayo. Lokhu kuludaba egudwini ukhetho lwama-by-election olukhutshwe ngempela viki lapho abantu abangaphumanga ngobunengi ukuyavota kobulawayo lakwezinye indawo zeZimbabwe. abaphikisayo bathi ibandla lezanu-PF yilo elenze ukuba kube lo khetho lolu, hathi umnumzana Sengezo Chabangu owaxotshiswa edale lephalamende amalunga e-Citizens Coalition for Change esithi nguye unobhala jikelele we-TCC. Bathi lifuna ukuba labantu abaningi edale lephalamende ukwenzela ukuthi liguqule isekelo sombuso welizwe santando. Kubika uGibbs Dube.
Abantu abayingcosana bavote kukhetho lwama-by-election oluqhutshwe ngempela viki. Inhlanganiso ye-Election Resource Center ithi abantu abavote koBulawayo bayisilinganiso sokulithumi lambili ekhulwini 12%, njalo balutshwani kakhulu abavote kukhetho lolu eBinga, eBeitbridge, Lupane lawezinye indawo. Abaphikisayo bathi lokhu kuphehlwe libandla leZANU-PF elifuna ukuba lamalunga amaningi edala lephalamende ukwenzela ukuguqula asantando isekelo sombuso welizwe. Umnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC, ngomunye wabakhonona ngokhetho lolu.
Ukhetho ke olwenziweyo lolu belungekho emthethweni, lukhetho lokuqilibezela iZANU-PF ibizincinta ngokulungisa okunye okungamaphathi isithi incintisana lakho ikwazi ukuthi akulanto incintisana nayo isikhiphe ke ibandla le-CCC elikhokhelwa ngubabo Advocate Nelson Chamisa onguye ome eqinisweni ngodaba lokumela abantu beZimbabwe ikwehlukuluzwa ezondwa etshona ethethiswa kumaradio ezanu kutshengisa ukuthi nguye umkhokheli okumele simlandele nguye ome eqiniseni njalo ome labantu. Inkundla kenkulu yomhlangano we-CCC Citizens National Assembly izahlala ke ihluze lolu daba kakhulu aphume ke ama-decisions amakhulu ezizawachazelelisa ukuthi hayi ngomva kwalokho okwenzakeleyo njengebandla thina sesithi abantu beZimbabwe i-direction esesiyithatha yileyi. Ngalokho ke amalanga alandelayo la sizabe silitshela ukuthi hayi umhlangano lwani usuwenziwe sesiyihluzile lindaba edala elikhulu lomhlangano we-Citizens National Assembly sesilichazela ukuthi ukusisiya phambili i-direction ezizayithatha njengeparty.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma okudalele iZANU-PF Central Committee uthi akumangalisi ukuba kube labantu abalutshwane abavote kukhetho lolu.
Ukhetho lwama-by-election alukaze vele lwaba lamanamba amaningi kakhulu nxa lusenziwa. Siyananzelela ubana abantu abaningi kakhulukhulu bavame ukusukumela phezulu nxa kulukhetho olwe-general harmonized election olugoqela umongameli uMP lamakhansela. So ukhetho lwama-by-election vele lubuya lumi ngendlela enjalo eyokuthi khona amanamba abantu abavotayo abamalutshwane. So akula lutho esingalukhuluma ukuthi khona mhlawumbe lokhu kutshoni kumbe akutshoni, yinto vele evamileyo eyenzakalayo ubana ama-by-election ahlala ethola inani labantu abavotayo lisiba lulutshwane nxa siqhathanise lama-harmonized general election. So yiko kwenzakeleyo, impumelo yona leyo, abanqobileyo banqobile. Ngiyakwazi ubana adof ama-seat angu-9 adevotelwa, sithethe ayisikhombisa angu-7 amabili ahamba ke ku-CCC. Ngakho-ke yiko kukhona, yiko esihamba ngakho. Yikho vele indlela eyenziwa ngayo kwela kithi eZimbabwe nxa sikhangela ama-by-election.
Unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uthi ukhetho lolu ludalwe ngokwenzakala kubandla le-CCC.
Ukhetho lolu olwenziwe ngomgqibelo ngingathi lukhetho olungajwayelekanga. Ukhetho lapha i-factionally olubangelwe yi-factionalism ye-CCC. Siyabona i-factionalism ye-CCC iyafana le-factionalism eyezanu eyazala i-coup eka 2017. So ke bangabe besitsho ukuthi iZanu ibizincintisela le-CCC ngenye indlela, kodwa akutsho ukuthi la amanye amabandla ngamabandla angatsho lutho. Ukungavoti kwabantu kuba yikusekela iZanu ukuthi ungavoti. Kungabe kuyinto abantu esingayibona ngendlela etshiyeneyo, kodwa nxa ngoba indlela ivini i-CCC kumbe MDC evotelwa ngayo ivotelwa ukuthi iZanu ingawini. Nxa sokumele ukuthi kuthiwe khona soze kuvotelwa amanye amabandla kungcono iZanu iwine, then ke osesiba yizanu ke ngubani khonapho ngoba sasizwe kakhulu abantu ba tribe sibe sithi khona abanye abantu bayizani but sibona abantu be tribe siyabayiba bathi khona ebababambileyo bebevele befuna kuwine izanu ngenye indlela ngokwesaba nje ukuthi kuthiwa hayi asilandeleni iconstitution kuphela kulohlupho olukhulu kakhulu oluselizwe yikho thina sisithi ilizwe kake kuhlalwe phansi kuboniswane ukuthi kanti kuyini okungenziwa okungasiza ilizwe abantu kabaselayo iconfidence la kuyo iTriple C yona leyo inezimatch ez la kuzana abantu bengala iconfidence ngoba nxa ubona kuvotelwa umuntu ewina nge 1000 votes MP kuyayangisa lo
Ukhetho lolu lwenziwe kulandela ukuxothiswa kwamalunga e-CCC edale lepharlamente ngumnumzana Sengezo Jabangu othi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington ngingoGibbs Dube.
Ezinye zezakhamizi zasedethe esabelweni seMathabeleland North zehlelwe yingozi yezulu lesiphepho ebelilolaka olubi eline ilanga lonke labangela umonakalo omkhulu. Leli zulu lidilize imizi kanye lezikolo eziqothulwe uphahla lachiya abanye bengelandawo yokubeka amakhanda. Kubika unokuthi abadlamini oweStudio 7.
Ngokutsho kwezakhamizi zika Ward 18 lapho isiphepho lesi esibikwa sihlasele ngamandla abanye abagoqela abantwana lasebekhulile basesimene sokudinga usizo lokudla izembatho kanye lengalo yosizo lokwakha kutsha umnumzana Kenny Sibanda oleminyaka engamachumi ayisithupha lanhlanu 65 yokuzalwa uthi kwakhe umuzi isiphepho lesi sichaye salothisa
ngikhuluma kanje nje veli akulungisekanga kuhle usuku kathesi yikho lapho engizama ukuthi ngithi ngizama ukuthi ndungise khona ekulaleni lapha hayi kube luhlupho sibili ngoba sibe siqonda ukulala kiwo wona umbheda wona lo uyawuthanjiswe izulu ukulala nje kuphela ukuthi kathi uzaqondanga akula lapho uyaqonda khona
omunye njalo okhalayo ngunkosikazi Liznet Dube wemangweni munye
vele into yonke vele akula lutho oluphilayo konke kumanzi ha akula lutho vele oluhle ngoba amazenge wonke aphuma akuwaphansi umdulu akuwaphansi vele asisebunzimeni khonapho obungamanga ukuqonda asisakwazi ukuthi singaphephela ngapi singabantu nje
esinye njalo isakhamuzi sentunya umnumzana Dark Sibanda uthi behlelwe ingozi lebo nabengekho besenkonzweni qede wafica umuzi wakhe kanye lowabo makhelwane sekulucaca
umakhelwane lapha kuphume amazenge amabili then uphahla lonke luthetho lalahlelwa phandle impahla zimanzi akula mpahla yomile zonke impahla zimanzi isikhathi ufika mna ngelelo zinezi inkonzeni thothi abantu vele behlezi bebutheni kokunye okungamadumbadumba
ongukhansila walumango umnumzana Stanley Torima uthi izikolo ezigoqela iSt Francis Primary School leDetema Secondary School ziquphulwe uphahla kwabhidlizwa ingwalo kanye lemitshina yokufunda ama-computers.
Ama roofs for two blocks at St Francis wonke athethwe lo moya phakathi kwama-classrooms angkhona kade kule furniture kade kula ma-computers kade kula mabhuku abantwana besikolo amabhuku lawa wonke asemanzini aphakathi kwamanzi
uThorima ucela ukuba abantu kanye lohulumende belule ingalo esithi izinga lenswelo kulumango liphezulu kakhulu
abanye bangona abanawo amandla ukuthi bengakwanisa ukuthi bepangise ukuthi bethole ukuthi izindlu zabo ziyakhwe kutsha uyabona amabhuku onke nxa engasekho ukucalisa umnyaka waka-2024 kuzabe kunzima kubabalisi labafundi
Umphathi ntambo wesabelo lesi umnumzana Richard Moyo utshelela umsakazo ukuba ubengakasizwa lesi sehlakalo kodwa uthembise ukuba phezu kwalokhu ngokutshetsha besebenzisana labo hlangothi lokunwanzwa kwabathinteka engozini ezinje olwesivu protection unit kanye leWange Rural District Council. Isehlakalo sedethe silandela njalo enye inkemenkeme eyenzakala esihonqweni seWange National Park lapho ababona ngokukhuselwa kwemvelo abeZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority bebika ukuba sekufe indlovu ezifika phose ikhulu kusukela ngenyanga kaMpandula kwafa lezinye inyamazana ezigoqela inyathi ngesizathu sokuguquka komkhathi iclimate change ebangela ukusweleka kwamanzi kanye lamadlelo kunje eZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba emhlanganweni wokuhlaziya ngezokuguquka komkhathi oweUnited Nations Climate Change kwele Dubai kuxoxiswana ngenhlupho ezifana lalezi kanye lendlela zokuzivikela kulokhu. Ngimele Studio 7 ngisedede nginokuthaba Dlamini.
Abalimi abathole izulu eliphansi kwe 30 mm kumalanga amabili sebekhuthazwa ukuthi bake bame ukuhlanyela ukuze inhlanyelo yabo ingaboli. Lokhu kuza ngalesi sikhathi kulendawo eziqale ukuthola izulu kuyena liviki. Abohlangothi olubona ngomumo womkhathi abe-Meteorological Services Department bakhuphe umbiko othi kukhangelelwe izulu elinenyi eledlula i-30 mm ngolwesine, ngolwesibili eMathabeleland South eMashingo kanye leManicaland. I-Studio 7 ixoxa lomnumzana Dumisani Nyoni, umqondisi wohlangothi lukahulumende oluphathisa abalimi ole-Agritex esabeleni seMathabeleland North.
Besiqalile ukuthola imkhivo lapha nalapha ilizona lonke nje, kodwa esikunanzelelayo ukuthi indawo eziningi azikatholi izulu lokuhlanyela. Abaningi ba izulu lakhona lisangaphansi kwe-20 mm. Lokhu lo mdakalo singawusebenzisa ukuqhubeka sigebha amagodi yethu, sivule imfolo yokuhlanyela. Kuzasincedisa njalo ezifuyweni ukuthi nxa ngathi kuke kwakhizakhiza mhlawumbe kungaqala ukuhluma utshani obutsha, ikakhulu sikhangelele ukuthi inkomo izifuyo zisebuze zimele khathesi sokomile. Abalimi asebethole izulu elifika 40 mm phakathi kwensuku ezimbili ezintathu kusiya phezulu banakho ukuthi bahlanyele. Umlimi angathi izulu elingaba yi-30 mm ngosuku olulodwa lilomdaka okuthi angahlanyela, kodwa laba abangakatholi izulu elizwayo ngicela singahlanyeli ngoba kuyabolela phansi. Athi meni sithole izulu elilomdaka okuza kwenza ukuthi sikwanise ukuthi sihlanyele similile.
Ye baba Nyoni, sikhangela lapha inhlanyelo ezingahlanyelwa ngabalimi, kule nhlanyelo elingasikhuthaza na kumbe izilimo elingasikhuthaza sikhangela umumo lo.
Okokuqala sikhuthaza ukuthi abalimi bananzelele ukuthi njengobana nje silamhla siku-11 December, 11 Mpalakazi, isikhathi esilaso ngasikhangela imbali yokuna kwezulu eZimbabwe, isikhathi esesisele naso sokuvuthisa isilimo sesingidile. Sokudinga ukuthi silime inhlanyelo evuthwa ngama-100 kusiya kuma-110 15 days. Ngakho kutsho ukuthi nxa kungumumbu akube zinhlanyelo lezi eziphangisayo afithi ngesilungu ultra early maturing varieties. Nxa kungamabele labonyawuthi sikhangele njalo ukuthi sithetha inhlanyelo ezinjabo okhashana omashiya ezikulapho ukuthi ne-90 kusiya ku-100 days zivuthe. Sibe sesikhangela ukufaka isilimo se-sunflower, isilimo sendumba zesintu, isilimo se-sugar beans, isilimo sochinda. Yizo ezinye izilimo konke lakwandliwe izilimo ezimelana ngono lokoma. Njalo nxa silima sihlanyela izilimo ezijiyeleyo lanxa kungaba le ndlala uzathola ukuthi mhlawumbe indumba uyabuyathola imbhida ufushe. Sokudinga ukuthi singafaki amaqandethu engeletini eyodwa kodwa sikhangele ukuthi singafaka zibe izilimo zibe ningi ziyasincedisa ukuthi esinye singavuthwa esinye mhlawumbe sitshiselwe ilanga.
Umnumzana Dumisani Nyoni ngomqondisi ohlangothi lukahulumende oluphathisa abalimi olwe-agritex esabelweni seMathabeleland North. Impi phakathi kwe-Israel lebutho le-Hamas elafakwa kuluhlu lwamalwecatsha adlulisa amalawulo ama-terrorist iMelika le-European Union iqhubekela phambili iqina edolobheni le-Khan Younis esihlengeni seGaza. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ithi usizo alusenelisi ukufinyelela endaweni eziningi zeGaza ngaphandle kwasedolobheni leRafa eliseduze lomngcele weGaza le-Egypt ngenxa yokulwisana osekusenza imigwaqo ingasahambeki. Abantu abafika phose izigidi ezimbili i-1.9 million sebelahlekelwe imizi yabo eGaza, abaningi besiyaphephela endaweni esezansi zona esezigcwele kakhulu njalo sekule ngozi yokumemetheka kwemikhuhlane. I-Studio 7 ixoxa lomnumzana Efidlela Ncube ocubungele zombusazwe njalo emela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association NACORA.
Impilo sizele i-humanitarian crisis enkulu kakhulu emhlabeni. Ngaphandle kokufa kwabantu, abantwana, omama, ngaphandle kokuthi nje kudilizwe lama-building esikubonayo, ngaphandle kokuthi kuqhubeke kudutshulwana, ngaphandle kosizi olukhulu esilubonayo, ikusasa yobudlelwane yalaba abalwayo izaba nzima ukuthi babuye njalo, babuyisaniswe bakwazi ukwakhelana njengabomakhelwane. Ngakho ke impilo esiyibonayo idale i-humanitarian crisis enkulu kakhulu, usizi olukhulu kakhulu, kodwa ke phezu kosizi lolo ikusasa yiyeza bayinkinga futhi kakhulu. Ngakho kuyadingeka ukuthi iqedwe liyampi iphele ukuze abantu bahlalisane ngendlela efaneleyo, bakhelane ngendlela efaneleyo.
Singenxa yalimpi sibona laphana abantu abaningi abafika phose i-2 million sebeziphephele sebelahlekelwe imizi yabo eGaza laphana. Ubona ngani kuyini okungenziwa ukuze kuphathise abantu laba sikhangela kakhulu amalungelo abo ukuthi bathole ukudla lokunye okwenza ukuthi impilo ibe ngehloniphekayo?
Into edingakalayo okwamanje ukuthi abantu labo lapho abakhona beziphephele bazuze ukudla, bazuze ukwelatshwa, bazuze zonke izinto eziza kwenza ukuthi baphephe, bavikeleke njengokwemithetho, ngokuhambisana nemithetho yomhlaba. Balamalungelo labo bantu, zonke izinto abafanele bazizuze kumele bazizuze. Okwesibili, kuzafanele ukuthi kuphele impi, kwenziwe i-reconstruction, labo bantu basuswe lapho asebehlala khona beziphephele babuyele emzini yabo. Okwamanje abaningi imizi kayisekho, ngakho kuzadinga ukuthi kwakhiwe kabutsha, kube le-reconstruction ephangisayo ezakwenza ukuthi bakwazi ukuthi babuyele emzini yabo, bafice kwakhiwe izikolo, kwakhiwe izibhedlela, kwakhiwe imigwaqo, kwakhiwe konke okuzakwenza ukuthi babe lempilo eqondileyo. Kanti-ke okuyikho okudingakalayo kusiya phambili ukuthi kwakhiwe lokho okuthiwa yi-two-state solution, kube lelizwe le-Israyeli lele-Palestine akhululekileyo, angesabi ukuhlaselwa, alokuthula, aphilisana njengabomakhelwane, kungekho elesabelinye elesaba ukuhlaselwa.
Bone amazwe amaningi engenela laphana esithi hayi akube lokukhulumisane, kwake kwamiswa impi okwesikhatshana. Ubona ngani okungamisa impi kungaba yisivumelwano esimi kanjani?
Into ezakwenza ukuthi ime impi yokuthi amazwe amakhulu alamandla afake ngaphansi kwesithupha iPalestine le-Israyeli ukuthi bame ukuhlaselana, bakhulule labo bantu bonke ababotshiweyo, kungaba ngama-hostages, kungaba ngabantu abasemajele kungafanelanga, base beqala ukukhulumisana ngendlela efaneleyo ezazala u-Israyeli lokuthula, iPalestine lokuthula, bengomakhelwane abaphila njengawo wonke amazwe aphila engahlaselani, bathengiselane, baxoxisane, sebengamazwe ahlukeneyo. Lokho kuyinto eqakatheke kakhulu, kodwa kwamanje kumele imiswe impi, kukhululwa abantu, abantu bonke abafanele babe lokudla kufinyelele kuba ukudla, kube sekuqala into eza kwenza ukuthi kungabuyi kube khona lokho esikubonayo, kuzalwe ukuthula okuzalwa ngamazwe amabili ababili abephila ngendlela ehloniphelinye lelinye.
Umnumzana efidlela Ncube ocubungeleza umbusazwe njalo umela amalungelo oluntu ephansi kwenhlanganiso emela abathengi e-National Consumer Rights Association NACORA. Embikweni wamaviki wonke owethula lohlangothi lwezempilakahle eZimbabwe oweekly disease surveillance report kuvezwa ukuba kulabantu abayisithupha ababulawa ngumkhuhlane wesihudo eHarare ekupheleni kukalwezi labanye ababhubha eMashonaland Central leNkabazwe. Uhlangothi lolubika njalo ukuba phakathi kwabantu ababanjwa umkhuhlane lo abedlula kancane inkulungwane ezintathu lengxenye ngabantwana abaleminyaka ephansi kwesithupha eyokuzalwa. Kusukela ngoNhlolanja lonyaka abantu ababanjwa umkhuhlane lo sebezinkulungwane ezidlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 336,534 kwabhubha abangamakhulu amabili lamachumi amane 243. Ukuze sizwe kunengomkhuhlane lo sixhume uDokotela Mafios Samchamu ophethe uhlangothi lukahulumende kwezempila kahle kobulawayo.
Umkhuhlane wesihudo esibangelwa ligciwane lomhlobo webacteria okuthiwa Vibrio cholerae. Igciwane leli lingena emntwini ngokudla okungahlanzekanga kumbe ukunatha amanzi angahlanzekanga. Lithi lingangena lifike liphambanise amathumbu umuntu besehuda kulakho njalo ukuhlanza. Umkhuhlane lo uyabulala ngamakhono amalutshana nxa umuntu engaqalisa ukuhlanza lokuhuda kuswelakale usizo masinya. So wonke umuntu osicabangela ukuthi ulo mkhuhlane wecholera kumele phangise esibhedlela kumbe eklinika eseduzane naye. Nxa engakakwanisi ukuya esibhedlela noma eklinika eseduzane naye akwanisa ukuncedakala ngokunatha amanzi abilisiweyo aletshukela ama-teaspoon ango-6 le-half ye-teaspoon ye-sawudo phakathi kwe-litre eyodwa yamanzi. Natha amanzi wona lawo abilisiweyo. Umkhuhlane lo uyoqhamuke kweleZimbabwe kulesisibanga ngoNhlolanja and kobulawayo sesike saba nabantu abafika abathathu esilesiqiniseko sokuba babanjwe ngumkhuhlane wekholera. Kulo wesine oshiyile esingakabi leqiniso ukuba ubulewe ikholera kumbe hatshi. Okwakhathesi asilamuntu onawo umkhuhlane wekholera kobulawayo esiwaziwa okwezinyanga ezintathu ezidlulileyo. Kodwa umkhuhlane lo okhona kwezinye izibanga eziseduzane nathi njalo uyakhwanisa ukubuya noma yisiphi isikhathi. So thina njengabantu bezempilakahle sihlezi sihlalele evalweni silindele ukuthi lo mkhuhlane ungawaqhamuka nakobulawa noma yisiphi isikhathi.
Ye, singathi-ke abantu bengayi endaweni ezilomkhuhlane lo yini? Siyakwazi ukuthi uyamemetheka eHarare lezinye indawo.
Hayi, ukuthi singathi abantu bengahambi singabe sivalela abantu phandle kwendlela zokuziphilisa. So kumele sikufundise abantu ukuthi umkhuhlane lo umemetheka kanjani njalo singawunqabela kanjani. So abantu uma bebuthene khuthaza ukuthi bengabingelelani bebamba beqhawulana izandla ngoba umkhuhlane wekholera ungamemetheka kanjalo. Njalo bengabuthani isikhathi eside ezindaweni ezinjengezimfa, imitshado. Ukudla abakudlayo kababeleqiniso lokuthi yikudla okuhlanzekileyo, okuphekiweyo, okudliwa kusatshisa okuphekwe ngabantu abahlanzekileyo. Amanzi esiwanathayo kabe ngamanzi abilisiweyo noma amanzi afakwe umuthi wokubulala amagciwane abangela umkhuhlane wekholera namanye amagciwane angabe esemanzini. Kabe ngamanzi ahlanzekileyo abilisiweyo afakwe umuthi kumbe amanzi avela epompini ye-City Council namanzi ahloliweyo nawo.
Singathi njengoba kungela manzi engani asilela kangaka pho alesaba ukuthi umkhuhlane lo ungaqhamuka la wabulawa.
Njengoba ngitshilo sihlala sisevalweni ukuthi lo mkhuhlane uzaqhamuka sisoze inhlala silungiselele.
Lo ngudokotela Samthembu ophethe uhlangothi lwezempila kahle kobulawayo, bexoxa lo Gibbs Dube owestudio 7 okobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.